Soko izika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Lamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesihlanu mhlaka 10 kuMpandula 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
ikade ubuzela kuthi sizwisise kuthi abasithweleyo labamunyisayo selabazukulu kuthi bakwase kuthi bafanele ukuthi bayenze.
Iningi lisasele imibuzo eminingi ngohlelo lokuhlatshwa ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19.
Babalohlupho uma besiyawoda izinto ngesikhathi se-COVID lesi cause abantu abaningi abathengisayo ngomama, so izinto zabo besezibuya nzima ikakhulu imalezi zivela ku-South Africa kule nto abayibiza bethi ngamarana abantu aseyade sebebathuma.
Abenhlanganiso yamalungelo abathengisa ezitaladini AAVZ bathi impumela yophenyo lwabo iveza ukuthi abesifazana yibo abaphazamiseke kakhulu nge-COVID-19 emsebenzini lo. Umongameli Joe Biden ukhangelelwe ukwethula umbiko kusasa wesikhumbuzo sokuhlaselwa kwelizwe lakhe ngamalwecatsha usehlakalo esaziwa ngokuthi 9/11 eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Labantu lithi lile mbuzo emningi ngohlelo lokuhlatshwa ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Nanxa inani lasebesiyahlatshwa ngalezi nsuku liqansa emaphandleni, bakhala ngokuthi ulwazi ngalolu hlelo lobhubhane lolu alukasabalali ngokweneleyo ikakhulu emaphandleni. Unkosikazi Olika Mbewe okuhlelo leqogelela eThekwane eMangwe owanelisa ukungena kunhlelo zokufundiswa nge-COVID-19 ngomunye wabalombono munye.
Ikade ubuzela kuthi sizwisise kuthi abasithweleyo labamunyisayo selabazukulu kuthi bakwase kuthi bafanele ukuthi bayenze. Hayi, kade ngibuzela futhi ngigobatshela phela kuthi bayalina kuzabuya okweni. Kade ngibuzela khonokho kuthi ngisengiyobatshela kuthi hayi bayilela okwenye wakho imithina ikavula.
Ohamba efundisa uZulu ngezempilakahle u-Health Promotions Officer weBulilima unkosikazi Thobekile Ndlovu ucebisa ngokuziphatha esililweni sowemuli loba umakhelwane.
Sibuya kundaba eqakathekileyo, indaba yezifa esigabeni. Konke esikwenza emakhaya sivikela umkhuhlane we-COVID-19 nasezifeni siyakwenza njalo. Angithi xa kulemfa esigabeni siyacela kakhulu ukuthi lazise abantu bezempilakahle ekliniki eliseduzane lani ukuthi zilemfa bazonincedisa ekubambeni umzimba kamufi nokuyawulondoloza, nokuthi ekhaya lapho kubuthene khona abantu bezenze njani ku-social distancing zokugeza izandla. Into ebengicela ukuthi linanzelele liqakathekise futhi kakhulu ngendaba zezifa yikuthi izimfa ezivelela phandle kwesigaba sethu babuye bevele betsheliwe ukuthi benze njani. Izimota leziyana vele labo-driver bakhona bayabe bevele bekwazi. Angithi kodwa into ekhona njengalezi zidumbu eziyazilale zibekwa kusasekuseni, themba bayalitshela ukuthi izidumbu lezi azivulwa. Angithi kodwa ngiyakwazi ukuthi kuthiwa nxa sokulala ntambama abantu bonke sebephumile, abomndeni basala bevula and abaningi bangikhona bayavula. Siqeda ama-2-3 days umkhuhlane we-COVID yakusutshayile ekhaya. Angithi
unkosikazi Ndlovu uchaze ukuba loba umuntu engabulawanga i-COVID-19 unakho ukuthapha umkhuhlane endlini yamakhaza.
Selinanzelele bomama umkhuhlane we-COVID-19 ukhona, ngitsho nasezindlini ezifanda emakhazeni. Kanti mina nxa ngibulawa ngumkhuhlane we-COVID ngisiyangena emakhazeni, laba bangabulawa umkhuhlane we-COVID bangena nga? Bangena emakhazeni. Angithi so kuzahluleka njani umkhuhlane we-COVID kumemetheka emakhazeni? Bazama ukuvikela impilo zethu nemindeni yethu. Angithi asekeleni bo mama na baba kuvula isidumbu ezivela emamochwane ikakhulu lezi ezivela phandle kwelizwe ezinye vele zibuya zivaliwe usithi even i-casket ikhonisa i-plastic kodwa sizakuthwala iyavula lanxa lingagqokisanga i-plastic phakathi umuntu lana bekufukame ku-body bag ye-plastic kuthiwa liyavula ngiyakwazi kule siko elenziwayo kodwa kwesinye isikhathi ngibona ngani le siko lakhona liyenziwa ngitsho lasebhodini angithi asivikeleni umkhuhlane we-COVID-19 ngoba lo mkhuhlane ukhona
isimo sobhubhane lwe-COVID-19 siqhubeka singamanga kahle ezweni lapho izolo abegatsha lwezempilakahle bakhuphe umbiko othi abantu abalikhulu lamashumi amabili lanhlanu 125 bahlolwe bafumanwa bene-COVID-19 kuthi abane balahlekelwa yimpilo ezimbabwe kulabantu abahlolwe bafunyanwa bene-COVID-19 abedlula ikhulu lenkulungwane 125,056 kwasila abaphezu kwekhulu lenkulungwane 118,059 kwabhubha abedlula inkulungwane ezine 4,521 okwamanje kugula abedlula inkulungwane ezintathu 3,476 emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gcikwane uhulumende senelise ukuhlaba abantu abaphose bafike izigidi ezimbili 1,796,175 ngokugcweleyo kuthi abangakaqedisisi ukuhlaba sebephose bafike kuzigidi ezintathu 2,805,224 ngimele istudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso elwela amalungelo abathengisa izitaladeni e-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, i-VSET, ithi impumela yokudingisisa kwayo iveza ukuthi abesifazana yibo abaphazamiseke kakhulu kulomsebenzi ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 lezinye ingxaki. Lokhu kuphume embuthanweni inhlanganiso le eyiqhube ngemva kophenyo lwayo. Idingisisa ngengxaki ezibhekane labathengisayo oqhutshwe namhla kuleli dolobho lezinye inhlanganiso kanye lekhansili yakoBulawayo. Okuningi ngempumela yophenyo lwe-VSET lomhlangano wanamuhla asikuzweni kungxoxo esiyiqhube lomnumzana Prosper Masibi, isiphathamandla salinhlanganiso koBulawayo.
Umhlangano wanamuhla ngezisebenzi abantu abazisebenzayo abasebenza kuward 1 esibiza sithi kuse-CBD. Impumelelo ye-survey sinanzelela ukuthi abantu babe belokhu besithi akula ama-vending bays, akula ama-vending bays, ikanti akhona ama-vending bays kodwa lapho abantu abafuna khona ukuthi besebenzile khona yikho okuyabe sokugcwele khona. Njengokuthi njengomzekeliso ama-vending bays emalokishini akhona ngahamba kubo sokusile kodwa abantu bafuna ukuya e-town njalo i-ward 1 njenge-CBD angeke iyenelise ukuthwala uZulu wonke ngithi uBulawayo wothokoza ingawubeka njalo. Akula ama-toilets angikhona ahlanzekanga okokuqala, akula ama-stores engingakhuluma ngawo asekhiwa ukuthi babeqeda bevalele izinto zabo abazithengisayo. Okusho ukuthi every day kule ndawo abathwala khona izinto ekuseni besiyafaka bethi bechesa bethwale futhi imali elaliya bebhadalayo. Then okunye esikunanzeleleyo kusurvey sithole ukuthi abantu abaningi ikakhulu omama baba lohlupho uma besiyawoda izinto ngesikhathi se-COVID lesi cause abantu abaningi abathengisayo ngomama. So izinto zabo bese zibuya nzima ikakhulu imali ezizivela kubo-South Africa kule nto abayibiza bethi ngamarana abantu aseyadese bebathuma ukuthi bebathengele izinto zabo. So ekuthumeni amarana lawo baba lamaloso ukuthi umuntu ethi nithathele izinto akula way yokuthi umuntu ane-recover izinto zakhe because baye beseza izinto ezingekho emthethweni njengoba amabhoda bevali school. Njalo i-survey iyakhanyela lento ye-vaccination ukuthi bekule vaccination program atizenzakala ukuthiwa informal sector vaccination program. So abantu abaningi bavaccinatile sibili about 54% kodwa abanye bade besethi bona ama-cues made kakhulu utho ukuthi baluza i-business into ezinjengazana lezo nje.
Luhlelo olusaqhubeka yini njalo zaphathisa njani abantu abasebenzayo?
Uhlelo lolu liyaqhubeka njalo asiqalisana nakhe siqalise ngonyaka odlulileyo ngo-December. Sahamba kuwa 28 eKhatcho Park, saya kuwa 20 eNkulumane, kathi sibe sikuwa 1 esiku-CPD. The next month services siya kwenye iward. Injongo yokuthi sikhangele ama informal traders sicreate engathi i relationship phakathi ubudlelwano phakathi kukamasipala lama informal traders. Kungabi into lena yakudala ukuthi bebeqwebhana umuntu othengisayo engabona umuntu yomasipala sengobalekayo. Hayi,
lo umnumzana Prosper Masibi, isiphathamandla senhlanganiso ye-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, i-VSET, esixoxelayo ekoBulawayo. Inhlanganiso ezilwela amalungelo ababalisi sezikhuthaze uhulumende ukuthi aqoqe umhlangano wokucubungula ukukhuphuka kwenani labahlaselwa ligcikwane le-COVID-19 ezikolo kanye leholo lamatitshala eliphansi okubangele ukuthi abanye babo bethi bayehluleka ukufinyelela ezikolo. Lokhu kulandela ukutholakala kwaleli gcikwane kwezinye izikolo ezigabeni ezivalisa iManicaland, iMatabeleland South leHarare selokhu izikolo zivuliwe ngeviki edluleyo. Ukusenjalo umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance umnumzana Felix Magalena Mafa uthi kufanele uhulumende aphathise ababalisi elandela isekelo sombuso, njalo usola ezinye iziphathamandla zikahulumende ngembiko ezisanda ukuyethula ngalolo daba.
Lokhu Mahlabe Zulu kubuya sesizwe amazwi aphuma kuProfessor Mavima, uMinister of Labour, othi ibandla lamateacher iAtus esithi bancedwa ukuthi bayiforme noma bayifounde bancediswa ngama-West. Sibona ngani uphosisile uProfessor. Phinde njalo simangaliswe nguSecretary for Primary and Secondary Education uMadam Thabela owathi amateacher kawacele noma ukweleta imali ebazalini ukuthi baye ezikolo njengoba amabhasi edula. Abaziphathi njenge-constitution ethi abantu laba abaziphathe njalo. Okokuqala, u-section 194(1)(a) ithi a high standard of professional ethics must be promoted and maintained. UE, it people's needs must be responded to within a reasonable time, and the public must be encouraged to participate in policy making. H, transparency. Konke lokhu kuthi abalaba abantu abasebenza kuhulumende bengama-civil servants abaziphathe behlonipha abantu abasebenza labo, njalo benze konke ukuthi okusetshenzwe emsebenzini abantu babe lelwazi esithi information, ayikhona ukuba yimfumba umuntu usebenza ungazi. Abazake bakhangele ukuthi i-constitution ithini. Singaya ku-section 196, imsebenzi yalabo abantu abathungamela ama-portfolio nama-department kahulumende. Ngamafitshane kuthi kabatshengise ukuhlonipha lokuncedisa labo abantu abasebenza labo, hayi ukubahoza kungani ngabantu abanganamakhanda. Yikho ke siyacela thina njenge-MDC Alliance ukuthi thina singangena kuhulumende sizahlonipha izisebenzi zikahulumende, amarenki wonke emapholiseni, mbe ngama-constabulary, mbe ngama-CIO, mbe ngamapholisa ama-junior. Sihambe njalo siyehlonipha wonke umuntu osebenza empini, mbe ngu-commissioned, mbe non-commissioned, ngoba i-public office le esikhuluma ngayo ithi abantu bonke bayalingana. njalo akusebenzi abasebenze behloniphana hayi kuhozana ngoba imsebenzi le lamahofisi la kayiso sisebenzi ngawabantu ababhadala imthelo.
Lo umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, esixoxelayo ekobulawayo. Talk namhlanje sikhangela isimo sokunelana le-COVID-19 kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela kulo mkhuhlane. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joe Biden welemelika wethule isiqondiso sokuthi izisebenzi zonke zikahulumende ezingaba yizigidi ezimbili lengxenye 2.5 million lezezibhedlela lasemtholampilo kumele zihlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Lesi siqondiso sigoqela amankampani azimeleyo aqhatshe izisebenzi ezedlula ikhulu phansi kwemizamo kahulumende wakhe yokulwisana laleli gciwane. Abamphathi ntambo bezobudlelane bamazwe abo lamanye amazwe womhlaba basemhlubulweni wangentshonalanga yezwekazi le-Afrika bafike esilindweni sendizamtshina sakweleGini iConakry International Airport lamhlanje ukuyazibonela ngawabo isimo esiselizweni lelo ngemva kokugenqulwa kombuso ngabebutho. Lokhu bakwenza phansi kohlelo lokulungisisa ukudlelana kwalelo lizwe lamanye amazwe omhlaba phansi kwenhlanganiso yamazwe akulo mhlubulo e-Economic Community of West African States, ECOWAS. Inkulungwane lenkulungwane zabantu bakwele Cameroon abasesigabeni sangenyakatho kwalelo lizwe babikwa sebebalekele komakhelwane kwele Chad ngemva kokuqhamuka kokulwisana phakathi kwabakumsebenzi wokwelusa labakumsebenzi wokuthiya inhlanzi. Abenhlanganiso ebona ngeziziphelipheli emazweni womhlaba abe-United Nations High Commission of Refugees babika ukubana iningi lababalekele lokhu kulwisana kwaseCameroon ngabesifazana kanye nabantwana.
Umongameli Joe Biden weMelika ukhangelelwe ukwethula umbiko kusasa wesikhumbuzo sokuhlaselwa kwelizwe lakhe ngamalwecatsha kusehlakalo esaziwa njalo ngokuthi 9/11. Sokuyiminyaka engamachumi amabili kwenzakala lesi sehlakalo lapho okwabhubha abantu abazinkulungwane ezintathu 3,000. Umongameli Biden ukhangelelwe ukwethula lumbiko eseNew York lapho okwabhidlizwa khona izakhiwo zeWorld Trade Center ngamalwecatsha awisa indizamtshina. Kusigaba sesibili sodaba lolu namhla uGibbs Dube uxoxa lomnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika.
Ayisenzakala ngo-2001. Ngangisasendlini ngibheka iTV nje lo nkosikazi ele sibona thina sicabanga ukuthi imovie sibona nanzi indizamtshina zingena kumabhilidi sithi hayi imovie le yabhowa ithi sitshintshe ichannel siye kwenye ichannel sibona kudlala futhi into efanayo kula sabona khona ukuthi akusho ukuthi kukhona okwenzakalayo la ngangcono silalele sizwe ukuthi kwenzakalayo kulapho-ke sezokhona kuthiwa hayi kulabantu abahayijeke amafromachina and bawadrayiva ku-World Trade Center. Akwaba yinto eyisimanga kakhulu ukuthi kanti yini eyenzakalayo ukuthi abantu bangazi benza into efana laleyo.
Singathi kuwe kutho nesibili khonokho owakubonayo njalo kwathi kusanda ukwenzakala ubona ngani i-impact yankhona yabanganani emhlabeni onke jikelele.
Impact yaba nkulu kakhulu. I think kwethusa abantu abaningi ukuthi ama-terrorist akwanisa ukuthi angene phakathi esidikidikini se-America ayenze lokhu abakwenzayo okwagcina kubulele abantu abadlula izinkulungwane ezintathu. So into ethusa kakhulu abantu basebeqala lokwesaba ukugada indizamchina ngoba bengazi ukuthi mhlawumbe kungenzeka futhi ukuthi bathole bese bekusituation efana laleyo ukuthi indiza yakhona isiyayijekhiwe and abantu bakhona inhloso yabo vele bahlose ukuthi bayiwise le ndiza. So into ethusa kakhulu njalo futhi into ethusa uhulumende kakhulu ukuthi abantu labo bangena njani kusystem ukuthi baze bafike batraine baze batraine lokuthi baphathise izindiza mchina. So into intelligence iyaqala ukubona ukuthi into eserious kakhulu ukuthi kumele basebenzisane bashe intelligence ukwenzela ukuthi bavimbele into efana laleyo ukuthi yenzeke futhi evergain.
Kusukela ngaleso sikhathi kuze kubuye ifike lamhlanje ubona ngani lokho kusethusa yini ukuthi umalo icatha angakwenza futhi khona.
Well, ngoba sekudlula iminyaka eminingi, sikhuluma ngeminyaka engamashumi amabili la. So abanye abantu abaningi, especially i-youth engazange kubone lokhu kusenzeka. Ngikhuluma ngabantu abazobe bethena ama-20 this year, abakwazi ukubonela nje ku-news la kuma-documentary ukuthi into enjalo yayenzakala. So abantu abaningi ababekhona ngaleso sikhathi, namanje I'm sure mabe begada indiza mchina bayana kelela kakhulu ngoba sabona into eziningi zitshintsha even lasema-airport. I-security yaba-tight lokuthi nje uphomba ukungena nje kuyasetshwa okutara khululwe lezi cathulo izinto ezazingenzakali before. But sibona ukuthi for the past 20 years akuzange kube le incident efana laleyo la. Abanye bathi yikuthi besilokhu esise-Afghanistan ngoba lamatororo into yabo bayiqoqa besese-Afghanistan bengaphansi kuka Osama bin Laden.
Lowo ngumnumzana Dan Moyo odabuka kwele Zimbabwe ohlala kwele Melika obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseVirginia. Wezemidlalo inhlanganiso yenguqu eZimbabwe Football Association ikhangelelwe ukuqhuba umhlangano kusasa eHarare lapho kuzakhulunywa ngodaba lomqeqeshi weqembu lesizwe uTswako Logarusic obikwa engaqhubi kuhle umsebenzi wakhe. UBrighton Malandule obona ngenhlelo zamaqembu wonke elizweni ekunhlanganiso le uthi baza kwethulela uZulu impumela yomhlangano lo. Abazi ngokwenzakalayo bathi izifa izaxotsha uLogarusic umsebenzi esikhundleni sakhe ifake uBenjani Mwariwari owake waba ngukaputeni weqembu leZimbabwe Warriors. Kasenelisanga ukuxoxa lo Logarusic kanye loMwariwari asizweni ingxoxo uGibbs Dube weStudio 7 ayiqhube loMazwi Moyo olandela umdlalo wenguqu.
Umqeqeshi weqembu uma engaphefomi izifa kunomsebenzi omkhulu omeleweni and mina ngiyathanda ukuthi abadlali bethu sinabo bayakwazi ukudlala ibhola inoma then bebekhona abangaphumelelanga ukufika kodwa labo bakhona amasenior bekumele badlalise ngendlela e-right bekwazi ukunqoba imidlalo eminye neminye kodwa impumela yakhe iyabona ifudayi laphaya asina coachi wakudlula asina coach at all.
So kumele kwenziweni wala ngubo lwakho?
Hayi izifika kwazi umsebenzi wayo bakudule kumele umkhombe indlela phela thina sifuna ukuwina bakudule.
Yeah.
Ukuthi sidlala ama-draw, sidlala ama-lose, angeke isisebenzele le nto le. Manje kumele qualifyele i-World Cup. I-World Cup angiyiqualifyele ngedoba, angeke uqualifyele nge-lose. So kwamele kusetshenzwe kwakudule kwenzeka ukuthi nathi sizwe sake ilizwe lakithi lithuthuko phela sizibone nathi sesihlala nama-big team ku-World Cup sibone ukuthi hayi no ikhona improvement kwezebhola lenyawo la.
Ubona ngazani ke bangafaka uBenjani Mwariwari khonapho kungasiresi?
UBenjani as a local coach, i-trust ingaba nayo kodwa-ke nakhona kuzome bebona ukuthi uyasifitha yena ukuthi ehlale kuleso situlo leso sokuba yi-coach. Ekhoche amadoda akithi adlale kahle kodwa-ke as a local coach he knows and you understand i-local football ukuthi kwamele idlale kanjani. Manje le nto yakithi ukuthi somane sifuna ukhoach wase-Argentina ozobuya nebhola lase-Argentina akunabomese kodwa-ke hhayi lezoizifa yiye ezobuya nomphumela ongcono lapho bebona ukuthi benza kanjani.
UMazwi Moyo umlandeli womdlalo wenguqu obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele-South Africa. Uhlelo Woza Friday kuliviki silejaha elisakhulayo elipheka lihlanganise imculo etshiyeneyo ye-house hip hop le-afrobeats. Unkosana Prince Lunga odume ngegama lokuthi DJ esikhosini Prince. Asizweni exoxa lo Ezra Chisa Swanda we-Studio 7.
Esikhosini Prince uthume kakhulu endaweni zokuzilibazisa kuntuntu siyathunqa lapho ajayele ukutshaya ingoma ehlakazayo bajabule okwamagama. Ikela sitshele kancane ngembali yakhe.
Elokuzalwa ngunkosana Prince Lunga. Ngiphume efamilini encane, 2 osisi abadala kulami. Ngifunde iprimary school yami eHelemu Primary School, that was grade 1 to grade 7, uform 1 to form 4 eMpophoma High School.
UPrince uthi uyize wayethanda kulalela imiculo etshiyeneyo njalo lokho kwamenza laye waba lesifiso sokuba ngumculi.
Form 1 ngahlangana labangani bami saba ngu-5. Sasesifoma ke igroup yethu kwakuthiwa yi-Ron Vic Crew. Senza into zokuhlabela lezi abesithanda music vele singena kuma-talent shows. Yeah, and then sasesijoyina ke iMpophoma drama group. Udrama lapho nje sifunde khona into eziningi-ningi up to formation of IASA.
Kalaso zokushaya nokuhlanza emculo etshiyeneyo wazibona seqhathwa ngama night clubs abenza imidlalo amadili imithetho lemkhosini etshiyeneyo engu-DJ ebakholisisa ngobuciko bakhe kwezomculo owakholela ukuthi apheke elakhe idlalade.
Ngasengiyenza i-album yami ngo-2001 obokuthiwa Petia between 2001 and 2002 lapho engingene khona e-club DJing professionally. 2010 ngaqalisa ke ukuyenza i-music production kuJoe Maseko. So currently ngisebenza Lostina lo local man sizibiza Konga Brothers.
Sephekele abaculi abaningi engu-producer wabo abanjengomzo 7 Sigel, Ino Endless, P to the O, Uncle P, labanye basecathulayo, njalo ukuthi injongo yakhe ukuthuthukisa umculo wobulawayo. Lokuthi bangakuthola ngapi inkosana?
Ngizathanda ukubonga kakhulu kubalandeli bami abafuna ukulandela Facebook page, Instagram le Twitter DJ Prince _ Esikhosini. That's my Facebook page, Instagram le Twitter, and then email address djprinceesikhosini@gmail.com, phone number 0773952974. Ngibongile kakhulu ukuba lami namhlanje.
Unkosana Prince othuma ngothi DJ Nkosini Prince nguye besikhwethela ukuthela Woza Woza Friday libe nempela sonto elithukela igabra ngu-Ezra Chisa Sibanda lisale.
Singakehlukani besikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela abenhlanganiso yamalungelo abathengisa izitaladini e-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation VZ bathi impumela yophenyo lwabo iveza ukuthi abesifazana yibo abaphazamiseke kakhulu nge-COVID-19. Umongameli Joe Biden weMelika ukhangelelwe ukwethula kusasa umbiko wesikhumbuzo sokuhlaselwa kwelizwe lakhe ngamalwecatsha. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempelaviki enhle.